Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Mpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabonga ukukhululwa kuka baba ungarivume. Ngibona ukuqakathekile ukuthi indaba zonke ziletha umthetho wandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele.
Idalele High Court seyikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshwe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthetho wandaba kamantshi eHarare.
Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli, u-MP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele amanamba abantu abavotayo abamalutshwane.
Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-elections olukhutshwe ngempelaviki okube lapho abantu abangaphumanga ngobuningi ukuyavota kobulawela kwezinye indawo zeZimbabwe. Ezinye zezakhamizi zaseGethe esabelweni samathebelele North zisele zingelamizi ngemva kokuhlaselwa ingozi yezulu lesiphepho ebelilo laka olubi eline ilanga lonke ladalwa umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshwe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthethwandaba kamantshi eHarare ngemva kokumthola ilecala lokuthothozela odlakela ngomnyaka ka-2020. Igwetha likaNgarivume uSkwica Mfundo Lavumo Maduku uthi idalele High Court lithi umantshi uFerrus Chakanyuka wehluleka wenza iphutha wapha isigwebo esingaqondanga ngoba abatshutshisi kabazange bebone ngeqiniso ukuba nguye owaphanyeka enkundleni yeTwitter umbiko wokutshotshozela udlakela. Idalele High Court lithi akwaziwa ukuba ngubani umnikazi wekhasi leli elisenkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter. UNgarivume ubesevalelwe okwenyanga eziyisithiyangalombili 8. Akwaziwa ukuba uNgarivume uzakwenzana esephume entilongweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga ukukhululwa kuka baba uNgarivume. Ngibona kuqakathekile ukuthi indaba zonke ziletha umthetho wandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele kube sokuphuma ngale kugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe. Angibonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube izifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume mceke ukuthi umuntu nowulecala umbekalalo.
Ye, manje sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi khonokho kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyukuthi esenza ama-aphilo nalawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangala mali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ichukwe kuhle engagcine siye siyejele yena evele engawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance oxoxelwa Gibbs Dube Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempela viki lapho abantu abangaphumanga ngobuningi ukuyavota kobulawayo lakwezinye indawo zeZimbabwe. abaphikisayo bathi ibandla lezanu-PF yilo elenze ukuba kube lo khetho lolu, hathi uMnumzana Sengezo Chabangu owaxoshisa edale lephalamende amalunga e-Citizens Coalition for Change esithi nguye unobhala jikelele we-TCC. Bathi lifuna ukuba labantu abaningi edale lephalamende ukwenzela ukuthi liguqule isekelo sombuso welizwe santando. Kubika uGibbs Dube.
Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempela viki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini 12%, njalo balutshwane kakhulu abavote kukhetho lolu eBhinga, eBeitbridge, Lupane lawezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla leZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lephalamende ukwenzela ukuguqula asantando isekelo sombuso welizwe. UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunye okungamaphathi isithi incintisana lakho ikwazi ukuthi akulamuntu encintisana nayo, isikhiphe ke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe. Yikho ehlukuluzwa ezonda etshona ethethiswa kumaradio ezanu kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele, nguye ome eqinisweni njalo ome labantu. Inkundla ke enkulu yomhlangano we-CCC Citizens National Assembly izahlala ke ihluze lolu daba kakhulu, aphume ke ama-decisions amakhulu ezizawachazela ilizwe ukuthi hayi ngemva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha yileyi. Ngalokho ke amalanga alandelayo la sizabe silitshela ukuthi hayi umhlangano lwalo usuwenziwe sesiyihluzile lindaba edala elikhulu lomhlangano we-Citizens National Assembly, sesilichazela ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezizayithatha njengeparty.
Kodwa uMnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwama-by election alukaze vele lwaba lamanumber amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli u-MP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele lubuya lumi ngendlela enjalo eyokuthi khona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi khona mhlawumbe lokhu kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by-election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa siqhathanise lama harmonized general election. So yiko kwenzakeleyo, impumelelo yona leyo, abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana out of ama-seat angu-9 adevotelwa sithethe ayisikhombisa angu-7 amabili ahamba ke ku-CCC. Ngakho ke yiko kukhona, yiko esihamba ngakho. Yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwela kithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi lukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha okubi i-factionally olubangelwe i-factionalism ye-CCC. Siyabona i-factionalism ye-CCC iyafana le-factionalism eyeZANU eyazala i-CU eka 2017. So ke bangabe besitsho ukuthi iZANU ibizincintisela le-CCC ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela iZANU ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo, kodwa nxa ngoba indlela ivini i-CCC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi iZANU ingawini. Nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono iZANU iwine, Then-ke osesiba yizanu ke ngubani khonapho ngoba sasizwe kakhulu abantu bathibu sibe sithi khona abanye abantu bayizani. But sibona abantu betribu siyabayiba bathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine izanu ngenye indlela. Ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hayi asilandeleni iconstitution kuphela. Kulohlupho olukhulu kakhulu oluselizwe. Yikho thina sisithi ilizwe kake kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe. Abantu kabasela iconfidence la kuyo iTCCC yona leyo ines much as la kuzana abantu bengala iconfidence. Ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge 1000 votes MP kuyayangisa lo.
Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukuxothiswa kwamalunga e-CCC ejalo lephalamende ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington ngingo-Gibbs Dube.
Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni seMathabeleland North zehlelwe yingozi yezulu lesiphepho ebelilolaka olubi eline ilanga lonke labangela umonakalo omkhulu. Leli zulu lidilize imizi kanye lezikolo ezigqothulwe uphahla lachiya abanye bengela ndawo yokubeka amakhanda. Kubika uNokuthaba Dlamini oweStudio 7.
Ngokutsho kwezakhamizi zika ward 18 lapho isiphepho lesi esibikwa sihlasele ngamandla, abanye abagoqela abantwana lasebekhulile basesimeni sokudinga usizo lokudla, izembatho kanye lengalo yosizo lokwakha kutsha. Umnumzana Kenny Sibanda oleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yokuzalwa uthi kwakhe umuzi isiphepho lesi sitshayisa lothisa.
Ngikhuluma kanje nje veli akulungisekanga kuhle usuku. Kathesi yiko lapho engizama ukuthi ngithi ngizama ukuthi ndungise khona. Ekulaleni lapha, hayi kube luhlupho sibili ngoba sibe siqonda ukulala kiwo wona umbheda wona lo yawuthanjiswe izulu. Ukulala nje kuphela ukuthi kade uzaqondanga, akula lapho uyaqonda khona.
Omunye njalo okhalayo ngunkosikazi Lizinet Dube weMangweni munye.
Vele into yonke vele akula lutho oluphilayo. Konke kumanzi akula lutho vele oluhle ngoba amazenge wonke aphuma akuwa phansi, umduli akuwa phansi, vele asisebunzimeni khonapho obungamanga ukuqonda. Asisakwazi ukuthi singaphephela ngaphi, singabantu nje.
Esinye njalo isakhamuzi sentunya umnumzana Dark Sivanda uthi behlelwe yingozi le bona bengekho besenkonzweni cede wafica umuzi wakhe kanye lowabomakhelwane sekulucaca.
Umakhelwane lapha kuphume amazengi amabili then uphahla lonke luthetho lalahlelwa phandle. Impahla zimanzi, akula mpahla yomileyo, zonke impahla zimanzi. Isikhathi ufika mna ngelelo zinei inkonzeni thothi abantu vele behlezi bebuthene okunye ukuze ongamadumbadumba.
Ongukhansila walumango umnumzana Stanley Torima uthi izikolo ezigoqela iSt Francis Primary School leDetema Secondary School ziquphulwe uphahla kwabhidlizwa ingwalo kanye lemitshina yokufunda ama-computers.
Ama-roofs for two blocks at St. Francis wonke athethwe lo moya. Phakathi kwama-classrooms angkhona kade kule furniture, kade kula ma-computers, kade kula mabhuku abantwana besikolo. Amabhuku lawa wonke asemanzini, aphakathi kwamanzi.
UTorima ucela ukuba abantu kanye lohulumende belule ingalo esithi izinga lenswelo kulumango liphezulu kakhulu.
Abanye bangkhona abanawo amandla ukuthi bengakwanisa ukuthi bepangise ukuthi vetoro ukuthi izindlu zabo ziyakwe kutsha. Uyabona amabhuku onke nxa engasekho, ukucalisa umnyaka waka 2024 kuzabe kunzima kubabalisi labafundi.
Umphathi ntambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo utshelela umsakazo ukuba ubengakasizwa lesi sehlakalo kodwa uthembise ukuba phezu kwalokhu ngokuchecha besebenzisana labo hlangothi lokunwanzwa kwabathinteka engozini ezinje olwesivu protection unit kanye leWange Rural District Council. Isehlakalo sedate silandela njalo enye inkemenkeme eyenzakala esihonqweni seWange National Park lapho ababona ngokukhuselwa kwemvelo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bebika ukuba sekufe indlovu ezifika phose ikhulu kusukela ngenyanga kaMpandula kwafa lezinye inyamazana ezigoqela inyathi ngesizathu sokuguquka komkhathi iclimate change ebangela ukusweleka kwamanzi kanye lamadlelo. Kunje eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba emhlanganweni wokuhlaziya ngezokuguquka komkhathi owe-United Nations Climate Change kwele Dubai kuxoxiswana ngenhlupho ezifana lalezi kanye lendlela zokuzivikela kulokhu. Ngimele Studio 7 ngisedede nginguNokuthaba Dlamini.
Abalimi abathole izulu eliphansi kwe 30 mm kumalanga amabili sebekhuthazwa ukuthi bake bame ukuhlanyela ukuze inhlanyelo yabo ingaboli. Lokhu kuza ngalesi sikhathi kule ndawo eziqale ukuthola izulu kuyena liviki. Abohlangothi olubona ngomumo womkhathi abe-Meteorological Services Department bakhuphe umbiko othi kukhangelelwe izulu elinenyi eledlula i-30 mm ngolwesine, ngolwesibili eMathabeleland South eMashingo kanye leManicaland. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole-Agritex esabeleni seMathabeleland North.
Besikhangele ukuthola imphivo lapha nalapha ilizona lonke nje, kodwa esikunanzelelayo ukuthi indawo eziningi azikatholi izulu lokuhlanyela. Abaningi ba izulu lakhona lisangaphansi kwe-20 mm. Lokhu lo mdakalo singawusebenzisa ukuqhubeka sigebha amagodi yethu sivule imfolo yokuhlanyela. Kuzasincedisa njalo ezifuyweni ukuthi nxa ngathi kuke kwakhizakhiza mhlawumbe kungaqala ukuhluma utshani obutsha, ikakhulu sikhangelele ukuthi inkomo izifuyo zitekune zimele kathesi sokomile. Abalimi asebethole izulu elifika 40 mm phakathi kwensuku ezimbili ezintathu kusiya phezulu banakho ukuthi bahlanyele. Umlimi angathola izulu elingaba yi-30 mm ngosuku olulodwa lilomdaka okuthi angahlanyela, kodwa laba abangakatholi izulu elizwayo ngicela singahlanyeli ngoba kuyabolela phansi. Asimeni sithole izulu elilomdaka okuza kwenza ukuthi sikwamise ukuthi sihlanyele similiko.
Ye baba Nyoni, sikhangela lapha inhlanyelo ezingahlanyelwa ngabalimi kule nhlanyelo elingasikhuthaza na kumbe izilimo elingasikhuthaza sikhangela umumo lowo.
Okokuqala sikhuthaza ukuthi abalimi bananzelele ukuthi njengobana nje silamhla siku-11 December, 11 Impalakazi, isikhathi esilaso ngasikhangela imbali yokuna kwezulu eZimbabwe, isikhathi esesisele naso sokuvuthisa isilimo sesingidile, sokudinga ukuthi silime inhlanyelo evuthwa ngama-100 kusiya kuma-110 15 days. Ngakho kutsho ukuthi nxa kungumumbu bakube zimfanyelo lezi eziphangisayo asithi ngesilungu ultra early maturing varieties. Nxa kungamabele labonyawuti sikhangele njalo ukuthi siceda inhlanyelo ezinjeyabo okhashana omashiya ezilapho ukuthi ne-90 kusiya ku-100 days zivuthe. Sibe sesikhangela ukufaka isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke labantu izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbhida ufushe sokudinga ukuthi singafakisi amakandidate engabethini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izimo ziyeningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshele ilanga.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-agritex esabeleni seMathabeleland North. Impi phakathi kwe-Israel lebutho le-Hamas elafakwa kuluhlu lwamalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika le-European Union iqhubekela phambili iqina edolobheni le-Khan Younis esihlengeni seGaza. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi usizo alusenelisi ukufinyelela endaweni eziningi zeGaza ngaphandle kwasedolobheni leRafa eliseduze lomngcele weGaza le-Egypt ngenxa yokulwisana osekusenza imigwaqo ingasahambeki. Abantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.9 million sebelahlekelwe imizi yabo eGaza, abanengi besiyaphephela endaweni esezansi zona esezigcwele kakhulu njalo sekule ngozi yokumemetheka kwemikhuhlane. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Efidlela Ncube ocubungule zombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA.
Impilo esizele i-humanitarian crisis enkulu kakhulu emhlabeni ngaphandle kokufa kwabantu abantwana omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo babuyisaniswe bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane. Ngakho ke impilo esiyibonayo idale i-humanitarian crisis enkulu kakhulu, usizi olukhulu kakhulu, kodwa ke phezu kosizi lolo ikusasa yeza bayinkinga futhi kakhulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi iqedwe liyampi iphele ukuze abantu bahlalisane ngendlela efaneleyo, bakhelane ngendlela efaneleyo.
Ngenxa yalimpi sibona laphana abantu abaningi abafika phose i-2 million sebeziphephele sebelahlekelwe imizi yabo eGaza laphana. Ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze kuphathise abantu laba? Sikhangela kakhulu amalungelo abo ukuthi bathole ukudla lokunye okwenza ukuthi impilo ibe nehloniphekayo.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho lesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Bone amazwe amaningi engenela laphana esithi hayi akube lokukhulumisane, kwake kwamiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, basebeqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo. ezazala uIsrayeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqhakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana Efidlela Ncube ocubungeleza umbusazwe njalo umela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA. Embikweni wamaviki wonke owethulwa luhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe oweekly disease surveillance report kuvezwa ukuba kulabantu abayisithupha ababulawa ngumkhuhlane wesihudo eHarare ekupheleni kukalwezi, labanye ababhubha eMashonaland Central leNkabazwe. Uhlangothi lolu lubi kanjalo ukuba phakathi kwabantu ababanjwa umkhuhlane lo abedlula kancane inkulungwane ezintathu lengxenye ngabantwana abaleminyaka ephansi kwesithupha eyokuzalwa. Kusukela ngoNhlolanja lonyaka abantu ababanjwa umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezidlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 336,534 kwabhubha abangamakhulu amabili lamachumi amane 243. Ukuze sizwe okuningi ngomkhuhlane lo, sixhume uDokotela Mafios Samchamu ophethe uhlangothi lukahulumende kwezempilakahle kobulawayo.
Umkhuhlane wesihudo esibangelwa ligciwane lomhlobo webacteria okuthiwa Vibrio cholerae. Igciwane leli lingena emntwini ngokudla okungahlanzekanga kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Lithi lingangena lifike liphambanise amathumbu umuntu besehuda, ulakho njalo ukuhlanza. Umkhuhlane lo uyabulala ngamahono amalutshana nxa umuntu engaqalisa ukuhlanza lokuhuda kuswelakale usizo masinya. So wonke umuntu osicabangela ukuthi ulo mkhuhlane wecholera kumele phangise esibhedlela kumbe eklinika ezedizane naye. Nxa engakakwanisi ukuya esibhedlela noma eklinika ezedizane naye, akwanisa ukuncedakala ngokunatha amanzi abilisiweyo alechukela amatiaspoon angu-6 le-half yeteaspoon yesawudo phakathi kwelitha eyodwa yamanzi. Natha amanzi wona lawo abilisiweyo. Umkhuhlane lo uyoqhamuke kwele Zimbabwe kulesisibanga ngoNhlolanja, and kobulawayo sesike saba nabantu abafika abathathu esinesiqiniseko sokuba babanjwe ngumkhuhlane wecholera. Kulo wesine osishiyileyo esingakabi leqiniso ukuba ubulewe yicholera kumbe hatshi. Okwakhathesi asilamuntu onawo umkhuhlane wecholera kobulawayo esiwaziwa okwezinyanga ezintathu ezidlulileyo. Kodwa umkhuhlane lo ukhona kwezinye izibanga eziseduzane nathi, njalo uyakwanisa ukubuya noma yisiphi isikhathi. So thina njengabantu bezempilakahle sihlezi sihlalele evalweni silindele ukuthi lo mkhuhlane ungawaqhamuka nakobulawayo noma yisiphi isikhathi.
Ye, singathi-ke abantu bengayi endaweni ezilomkhuhlane lo yini? Siyawazi ukuthi uyamemetheka eHarare lezinye indawo.
Hayi, ukuthi singathi abantu bengahambi singabe sivalela abantu phandle kwendlela zokuziphilisa. Okumele sikufundise abantu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani njalo singawunqabela kanjani. So abantu uma bebuthene khuthaza ukuthi bengabingelelani bebamba beqhawulana izandla, ngoba umkhuhlane wekholera ungamemetheka kanjalo. Njalo bengabuthani isikhathi eside ezindaweni ezinjengezimfa, imitshado. Ukudla abakudlayo kababeleqiniso lokuthi yikudla okuhlanzekileyo, okuphekiweyo, okudliwa kusatshisa, okuphekwe ngabantu abahlanzekileyo. Amanzi esiwanathayo kabe ngamanzi abilisiweyo noma amanzi afakwe umuthi wokubulala amagciwane abangela umkhuhlane wekholera namanye amagciwane angabe esemanzini kabe ngamanzi ahlanzekileyo abilisiweyo afakwe umuthi kumbe amanzi avela epompini ye-City Council namanzi ahloliweyo nawo.
Singathi njengoba kungela manzi engani asilela kangaka pho alisaba ukuthi umkhuhlane lo ungaqhamuka lawabulawayo?
Njengoba ngitshilo sihlala sisevalweni ukuthi lo mkhuhlane uzaqhamuka, sisoze ngihlala silungiselele.
Lo ngudokotela Samthembu ophethe uhlangothi lwezempilakahle kobulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 okobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.